Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani isilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Ncwabakazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
unga ugoqela ukuthi umongameli akumelanga vele ebe nomlomo ezintweni ezenzwa yijudiciary, ezenzwa ngamadali emthethwandaba. Akumelanga ebe nomlomo, kumele laye enjani elingaphansi kwawo lapho wona kuyiwo anjani asebenzayo. Kumele into engaphansi kwawo njengayo wonke umuntu.
Abenhlanganiso yesiKristu ethiwa Mass Movement bathi imthethwandaba kumele isebenze kudaba olukhwezwe ngumkhokheli weMDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, edalele Constitutional Court oluzahlaziywa ngolwesibili ngevikezayo.
Wenza kahle kakhulu ambassador, ngoba i-embassy nxa ikhona elizwe noma yiliphi, kakhulu lahlonipha amalungelo abantu lokubuswa ngesisekelo sombuso, kumele basebise, babonise, bakhuthaze ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Akufanelanga ukuba ngabantu abasolayo kuphela esingathi ngesikhiwa ku-criticize.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uhlangane lommeli weMelika eHarare u-ambassador Brian Nichols lamhlanje. Umculi olodumo weMelika obesaziwa emhlabeni jikelele njengendlovukazi yomculo weSoul, uQueen of Soul uAretha Franklin kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kanye labokholo lwesiKristu abe-Mass Movement bathi imithethwandaba kumele isebenze izimele kungela kweyamela icele kudaba olugwezwe ngumkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, edale le-Constitutional Court ephikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Linkuthazo yabemam iza ngemva kwenkulumo kaMongameli Mnangagwa yokuba kumele lulahlwe udaba olukhwezwe nguChamisa emthethwandaba weConcord. Ubekwa enze okufanayo uMnangagwa lapho etshele uZulu esebenzisa indlela yokukhulumisana yebulenjini eyeTwitter ukuba nguye olaye idale likamantshi ukuba livumele esinye isiphathamandla seMDC Alliance ongumkhokheli wePeople's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso sebail. Embikweni wabo ofundwe ngumfundisi Guthrie Malusi Gomo emhlanganweni lethathela izindaba eMedia Center, abemam baxwayisa uMnangagwa ukuba ahloniphe imithethwandaba.
Would like to warn and urge the president-elect comrade Emmerson Mnangagwa to uphold the sanctity.
Siyamxwayisa umongameli Mnangagwa ukuba ayihloniphe imithethwandaba, avumele ukuqhutshwa ngendlela kwamacala kungekho kwethuselwa kwabomahluli inkokhelo ebusayo. Sifuna omahluli laba ukuba yibo uZulu athembele kibo kulolu daba olusemthethwandaba weConstitutional Court. Kwezombuso uqobo benze okuzosiza uZulu weZimbabwe, hatshi abantu abanobugobo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kunuka santungwana ukwenza kwaMnangagwa.
Nganomuntu lwana othi nxa besenza ikoti ngokuthi izahlala baqala bekuye kuye bezobuza ukuthi kahlaphana sithini namhla. So umthetho weconstitution uthi kumele kube ne-judicial independence. Unga ugoqela ukuthi umongameli akumelanga vele ebe nomlomo ezintweni ezenzwa yijudiciary, ezenzwa ngamadali emthethwandaba. Akumelanga ebe nomlomo, kumele laye enjani elingaphansi kwawo lapho wona kuyiwo anjani asebenzayo. Kumele into engaphansi kwawo njengayo wonke umuntu.
Ugumbo uthi kusobala ukuba kayihloniphi imithethwandaba uMnangagwa.
Kwenza noma ngubani cabanga ukuthi ikhoti leyi ikoti kami nangako. Ngoba ungazo ikoti kami nangako ngawe ayihlonipha. Yenza umsebenzi wayo. Ngoba uma ikhuluma so umongameli welizwe uyabayenza ukuthi maze besizo sebethethe indaba le bethethe belani. Belo mcabango wezinto wathi ezikhuluma.
Umanyane wemam ugoqela inhlanganiso ezithi AA United Citizens Alliance, UCA, Zimbabwe Divine Destiny, ZDD, kanye le Prayer Network of Zimbabwe, PNZ, embikweni wabo, basole njalo kwenza kwabakubutho ukubulala uZulu Mahlayana ongahlomanga ngoba etshengisele insolo yakhe kundlela abezek abakade bephatha ngayo umsebenzi bephuza wethula impumela yokhetho. Kuqhamuke udlakela ngemva kokuba abantu betshengisele bekhonona ngoba abekhomishini ebona ngezokhetho ezek iphuze ukwethula impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe mhlaka 1 Ncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Daba olwethulwa emthethwandaba ngumkhokheli womanyano MDC Alliance lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli luzathoniswa ngolwesibili lweviki ezayo. Umnumzana Chamisa usephiwe kusiyafika umgqibelo ukuthi ethule ubufakazi obugcweleyo. Ngakwelinye icele abahlaziya ezombusazwe bathi kababoni ukuthi umthethwandaba uzaphambana lesinqumo se-commission ebona ngezokhetho eyezek. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu lithi kalisela themba lokuthi ukhetho lungaqhutshwa kungelangxabangxoza lokwethesana umlando wokuqilibezela eZimbabwe. Igqwetha elisebenza likobulawayo njalo elindele ukugcotshwa njengelunga lephalamende enkulumane, umnumzana Kucaca Phulu uthi idale le-Constitutional Court elilidale eliphezulu elizweni yilo elizaquma ukuthi kwenzakalani phakathi kwensuku ezingamashumi lane. Uthi bonke abancintisayo balakho ukuthi befake awabo amaphepha phambili kokuthi idale lihlale phansi lizwe wonke amacele.
I-Constitution yona ngokwayo ithi nxa kungaba lokungavumelani mayelana ne-election ka-president, i-constitutional court yiyo okumele iphathe leyo ndaba ixazulule. I-constitutional court ilama judges angu-9. Abangu-9 laba bami kanje. Abangu-7 ngama judge e-Supreme Court. Ababili ngu-chief justice no-deputy chief justice. Okuthi u-chief justice uMalave nguye ozakhetha ama judge angu-7 e-Supreme Court babe ngu-9. Bahlale phansi benze i-judgment kule indaba. I-court kumele yenze i-decision leyo, kumele bayenze i-decision i-process yonke from ukufaka amaphepha kuze kuyephutha kumele kulaste 14 days. So njengoba sekwafaka amaphepha u-Nelson Jamis sewafaka amaphepha akhe, ubaba uMnangagwa laye waphendula amaphepha lawana. Bakhona abanye futhi labana abangama-presidential candidate labo abaphiweyo amaphepha banemvumo yokufayela awabo amaphepha.
Uphulu wengeze ethi idale lilembali yokulahla izindaba ngezizathu zokuthi kuyabe kulokunye okungaqondanga, ethi nxa ekhangelisisa uChamisa ule ndaba eqinileyo ngakho umthethwandaba akumelanga ulahle udaba lolu.
Impumela ye-court case leyo kunzima ukuthi sihlale lapho sitsho ukuthi izaphuma njani, ngoba phela antshise sikhangelele yona i-court yiyo okuzamele ihlaziye ikhangele ama-procedure asetshenziweyo, ikhangele indaba izinto abantu abakomplaina ngazo, ibisisitsho yena i-court ukuthi ibona njani indaba. So kuzima ulungele phakathi kwengqondo ye-court ubususitsho wena ukuthi indaba yakhona izaphuma njani. Kodwa nxa ngikhangele mina ngibone ngazani ubaba uChamisa ule case e-strong, ngoba nxa esitsho ukuthi kulabantu ababonakala bevota abangekho voters roll abaningi kakhulu. Nxa wena i-polling station yakho inabantu abangu-600 kutholakala ezovota abantu abangu-1000, khonokuyana izinto nje ezimangalisayo okumele ukuthi zizwisiseke. Ngibone ngani kuyanokurongo ukuthi i-court ilahle indaba le isithi akulamanyathela ama technicalities angazange alandele. Kumele bazinike ithuba lokuthi balalele bezwe.
Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zifiso Masiye uthi leli lithuba elokuqala elizweni lokuthola ngeqiniso ukuthi ilizwe lengatsha zalo selikhululeke kangakanani kuqathaniswa lezombusazwe.
Ngimi ngibona ngani lithuba elikhulu leZimbabwe lokuthesta ngeqiniso ukuthi ukukhululeka kwama institutions ethu awombusazwe awe governance ikakhulu ukukhululeka kwezomthethandaba kweze judiciary ukukhululeka kwe constitutional court izikhulula from ingxaki zezombusazwe politics and so forth kusiza kubona kuyona le case xa kuyukuthi ama judges ethu are independent xa kuyukuthi sebefikile ezingeni lokuthi umthetho uzimele ngaphezu kweze politics kuzaba sobala indlela abazobamba ngayo ingxaki lesi phakathi kwayo.
Uzulu elizweni jikelele uselinde ngamehlo abomvu impumela yalolu daba lokuthi abone ukuthi imithethwandaba yelizweni izimele kumbe lokhe ithatha uhlangothi. Umthetho omkhulu welizwe wesisekelo sombuso uvumela ukuphikiswa kwempumela kodwa leli lithuba lakuqala ekhethweni lapho okwenzakala khona kweleZimbabwe ngakho wonke umuntu wesaba ukuthi kungenzakala njengesikhathini lapho okwaliwa khona ukuthonisisa okungela sizathu. Abanye abancintisayo labo kulolu khetho balayo imvumo yokubhalela umthethwandaba labo bezibika abakufunayo phambilini kokuthi umthethwandaba uzwe lolu daba okuvezwe ngomunye wabancintisileyo okhokhela umanyano we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma othi laye uzafaka awakhe amaphepha emthethwandaba. Impumela yalo mthethwandaba izaveza sobala ukulandelwa kwesisekelo sombuso lokuthi ilizwe selisesibangeni siphi sikhangele ekuzibuseni kwalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Woza Friday. Kulesihlani kuhlelo Woza Friday, silo DJ Bongs, umculi waseMzansi eAfrika, uMr. Kwara Kwara. Ungakhuthwa yilo lohlelo khona pha emsakazweni weStudio 7. Sitholakala kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580, lagu 6080, kilohertz shortwave. Sikhona njalo enkundleni yokukhulumisana eye WhatsApp leye Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni lamhla elibhekise eVindok kwele Namibia kuyaphatheka emhlanganweni weSADC Summit oqala kusasa uphele ngomgqibelo. Umnumzana Constantine Chiwenga, umsekeli wakhe, nguye osele ebambe intambo. Udaba lweZimbabwe lulakho kuphathwa emhlanganweni lo. Kunjalo nje, umkhokheli uMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uhlangane lomeli weMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols namuhla. Bekhulumisana ngezombusazwe kanye lendaba zamalungelo oluntu eZimbabwe. UNichols uthembise uChamisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liqinisa ubudlelwano balo leZimbabwe. Izolo umnumzana Nichols uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa bakhulumisana ngokufanayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Effie Dlela Ncube.
Wenza kahle kakhulu ambassador ngoba i-embassy nga ikhona elizwe noma yilipi kakhulu lahle niphamalungela abantu lokubuswa ngesisekelo sombuso. Kumele bacebise, babonise, bakhuthaze ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Akufanelanga kuba ngabantu abasolayo kuphela esingathi ngesikhiwa ku-criticize. Kumele bancedise ukuthi amalungelo ahlonishwa ngokuhlangana labo nalabo abantu babakhuthaze ukuthi hayi lingathi niphamalungela abantu lathi kuba lula ekhaya ngalo ukuthi sithi thina ama-sanction ayelikhala ngawo kangabikhona. Lokuthi ilizwe leZimbabwe lakhiwa ngcono nxa ngabe labo abaphikisana abancintisanayo bengasebenza ndawonye, kwenze kahle kakhulu.
Uthi o-ambasada ele Melika lizimisele ukuqhubeka liqinisa ubudlelwano leZimbabwe, kodwa esikubonileyo kumalanga asanda kwedlula ukuthi uMongameli Trump uvuselele izijeziso ezethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika, kumbe ngithi abanye abakuzana uPF yiMelika, ungathini ngalokho?
Bekuvele kukhangelela ukuthi kuza kwenzeka likhona lokho, kithi esilandela zona lezi zinto ngendlela ezisebenza ngakhona. Ngokuba iMelika kayiphangisi ukususa izijeziso zenotho kumbe ukuvinjela ukuvimbela kwabantu abathile ukuthi bavakashele kwelaseMelika kumbe ukuthi bathole ngandlela thile enothweni yaseMelika. Kuthatha isikhathi vele, kanti kutshayisele lokuthi ukuvuselelwa kwalawo ma-sanction nxangabiza kanjalo. Bekungakafiki esibangeni sokuthi ukhetho luphume umbuso ukuselwane ngendlela esemthethweni, esesisekelweni sombuso ehlonipha amalungelo abantu, ehlonipha imithetho yomhlaba. Ngakho-ke lokho kwakubhalwe esisekelweni bekuzidera emthethweni weMelika ophathelene nezijeziso zenotho, bekungakabonakali ukuthi sekulandelwa ngendlela ababethe kulandelwe ngayo. Ngakho-ke thina abanye bevele singakhangelelanga ukuthi ngalesi sikhathi ama-sanction lawo angabe sesusiwe.
Alo-ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje, kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Asihluzeni bomama, sikhangela umumo oselizweni ngemva kokhetho. Thumelani ke i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani uhlelo. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni silandelayo, kesikhangele eziza kwamanye amazwe. Kufe abantu abambalwa kwalimala abaningi ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo sohlangothi lwensoli zakwele Afghanistan ngamadoda akade ehlome ngemibhobho afike adubula phandle kwalesi sigodlo eKabul. Umongameli Ibrahim Boubacar Keïta wele Mali usenqobile kukhetho lokudinga umongameli oluphindiweyo iRunoff ngesonto. UKeïta uthole isilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini i-67%. Njengoba ilanga lokuhluzisisa udaba lwempumela yokhetho olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, amanye amagqwetha asethandabuza ukuthi kambe ubufakazi bokuthi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo bungaba bukhona na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezelungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi onguye osungula lingxoxo.
Wele, okokuqala ukuthi umnumzana uChamisa ulelungelo, ume njengephathi ye-MDC Alliance lelungelo ukuthi nxa ibona ngathi into azihambanga kuhle kufanele silandele umthetho we-constitution yeZimbabwe ukuthi uyavunyelwa ukuthi ahambe imthetho wandaba ukuthi i-constitutional court ayeletha udaba lakhe. So khonoko okwenzakeleyo kuqondile ukuthi akwenze, sileqiniso lokuthi nxa elowufakazi obubambekayo lethemba lokuthi umthetho wandaba uzakulalela wenze judgment enhle. Njalo siyabonga lokuthi abanye kufanele ba-responde, izeki izanu labo sizakuthiwa babela ma response abayenzile. So okwenza ke leyo sina ukuqondile kufanele vengabantu bangazwisani bahambe ecourt lo ngumthetho okhona ofanele ulandele uhloni.
Mnumzana nefuzwayo, nqa wena ubala amaphepha la afakiweyo alobufakazi obugcweleyo yini?
Okokuqala ubaba uSibindi uqinisile sibili kuyinto enhle kakhulu yenze nguChamisa le MTC Alliance ukuthi nxa bengasuthisekanga ngempumelo yokhetho behambe court kulokuthi bebe bekhuluma kukhulunywa kungafiki indawo kade sikubona iminyaka yonke le lokuthi bahambe ecourt bephethe abakuthi bona i-evidence ebambekayo. Ngokubala kwethu nxa sibala emaphepheni i-argument kaChamisa sibili yi-argument ephilayo, izinto azibalayo izinto eziphilayo ukuthi no amanamba lapha lalapha lalapha ayala izekhi ikhipha amanye amanamba nxa be-announce ama-results bese ukuthi later on nxa sebewa-publisha sebe-publisha oku-different from abakubikileyo bebika amaphepha asala kuma-agents ama-part compared to okwathi okwamemezelwa sokuseHarare akuhambisani. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi indaba le iyephelele court kunokuthi kuphekuphelele kukhulunyweni njengase sikubona eminyaka edlulileyo ukuthi ingxenye uMorgan Tsvangirai before wayephuma egcekeni ukuthi urojiwe into lathi sikuvuma ukuthi urojiwe kodwa kuyephelele emoyeni kungafiki emacourt. Lanxa kufika ecourt kufike kungelanto ebambekayo kumbe bona beze begcine bekuyi-withdraw bona bodwa.
Mnumzana Sibindi, siyabona lapha emaphepheni awezanu-PF asekela ukuphikisa kukamongameli Mnangagwa athi wona ubufakazi bakhona abonelanga, obuningi bakhona bugcwele enkundleni yokuxhumana i-social media lokunye nje okuzwakala ebantwini bakukhuluma besithi lokhu lalokhu kwenzakale kunje, kodwa bathi bona ubufakazi-fakazi sibili obukhona ababuboni. Wena ubonani bukhona yini?
Mina engakutho ukuthi ubufakazi ngendlela engizwisisa ngayo ufaka nguChamisa ubufakazi bungaba khona ngoba engikuthande kakhulu ngakho ukuthi kanti bakhanya befaka ama-statistics ezingathi ngama-figures ngoba eqinisweni ukuthi akula muntu ongabalekela ama-figures nxa ekhona ebhalwe phansi ekhona emaphepheni. Kune-argument njalo ekhona ukuthi uzananzela ukuthi bathi bona ama-issues kulabantu abarejista ukuvota bathi abantu abarejista ukuvota labantu abavotayo nxa uso-eda ama-numbers lawo kumbe ama-figures lawo hambelani. Nxa kuyikuthi lobo bufakazi buliqiniso wena kusegcekeni ukuthi kusho ukuthi phela izinto azihambanga kuhle ngoba ungathi kimi abantu abarejistileyo bangu-5 million kodwa uyenika ama-results abantu asebevotile nxa sengi-eda lawo ma-number angiyi-8 million kumbe 6 million. So kulo hlupho khona ba
well maybe bengathi free but was not fair. So i-court izafika idinga okunye okungama-excuses okungakhangelanga ama-issues lawa afakwe nguChamisa then ekugcineni leso TKC ayikho uThamisa kala case uMnangagwa two winile. Angaza two winile kodwa enhlizeni yakhe labanye bakhabezana uPF bakwazi ukuthi akawinanga. Lanxa ubakhangele behamba emgwaqweni nje khona uyazibonela ukuthi ngabantu abadanile abaziyo ukuthi ngabantu abadliweyo. Why bengathabi, why bengenza umsindo ngangomsindo ababewenza singakayivota bathuleleni nxa kuyukuthi sibilo kwamaqini bona bayiwinile lokhu zeni election day. Bathuleleni waye bengaselebrithi njengaba bekwenza before election. So kuyacaca ukuthi ngabakho and i-court ingaze ikuvumele unembeza kawuthinti babe bangena ngesitoli.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi kwezelungelo loluntu ubexoxa endawonye le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Umbiko owethulwe ngumanyano we-European Union lamhlanje uveza ukuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende eZimbabwe abisekela ibandla leZANU-PF ekusakazeni lokulobeni izindaba kukanti echothoza umanyano wamabandla aphikisayo o-MTC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
I think okokuqaleni umele ngikunike i-background bija. Mina ndi national coordinator weZimbabwe National Editors Forum. So bengile hlelo lokuthi ngizame ukuthi intathele izindaba ikakhulu ama-editors ebelakho ukuthi asebenze kuhle okwehlukene ngomnyaka 2008 to 2013. And uhlelo lolu besincediswa yi-EU. Sihambile sisenza ama programs amaningi around ilizwe lonke, sihlangana lama editors ay private media lawe public media, sizama ukuthi sibancedise ukuthi bebe lakho ukuthi bebekwazi ukuthi kumele be uvele lokho kuthiwa ibalance ekuthatheleni indaba zabo. Sesenza ama research hlangana labo, sathola ukuthi loba bekwavita ukuthi sibafundise, sathola ukuthi kuyalokho kuthiwa i-political interference ku-state media, eyiye benza ukuthi behluleke ukuthi babe fair in their reporters. Sithola ukuthi bekubuya ama-political instructions ukuthi yenzani lokhu lokhu lingakwenziwi right. Ngikhumbula ngikhuluma lama-editors emaswingu, emutare, ebulawayo, le Harare, le Migrants, abe-state media bengitshela ukuthi njengo-national editor, national coordinator wabo, ukuthi khona ye kumele sibe le fairness, sibe le balance, kodwa kutshelwa ukuthi khona thina kumele sisapote ibandla elibufayo. So ngamafitshane, ngiyavumelana lo mbono okhithwe i-European Union.
Langempela wakubona lokho sokusenzakala yini?
Ngakubona kusenzakala, sazama ukuthi sikhulume on the eve yama-election, sibe le breakfast meeting yama-editors wonke eHarare. Udaba lona lolu lwakhulunywa ukuthi khona kanti yindaba i-state media khanya angazathi isupporter ibandla elibusayo isithuka like for instance advocate Nelson Chamisa. So general resolution recommendation utholakale ukuthi khona kumele sibe le post election conference yama-editors, sihlale phansi sihlaziye ama-reports lawa aphumileyo. Ayisiyo EU yodwa, European Union yodwa esithe yasola ukwenza kwemedia kwentathelo zindaba zeZimbabwe ebezithanele ukhetha. The Commonwealth layo ikhulumile ukuthi khona i-public media ibi supporter ibandla elibusayo lomongameli wayo. So sibona ngazathi kumele sibe le indaba ukuthiwa khona i-crisis media in Zimbabwe, ukuthi sizame ukuthi silungise ngendlela ukusebenza ngayo intathelo zindaba nabakhulu bakhona.
Alo-ke ngumnumzana Njabulo Ncube, umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Umculi olodumo oyemelika obesaziwa izigidi zabantu emhlabeni jikelele njengendlovukazi yomculo wesoul, uQueen of Soul Aretha Franklin kasekho. U-Aretha ubhubhe eseleminyaka engamashumi ayisikhombisa lasithupha, i-76, edolobheni akhulela khona ele-Detroit khonapha kwele Melika namhlanje ekuseni. Lumculi wazalelwa eMemphis eTennessee ngombimbitho 25 ngomnyaka ka-1942, wakhula eDetroit lapho uyise uCL Franklin ayengumfundisi khona. Waqala ecula ecaweni lapho uyise ayengumfundisi khona edlala ipiano. Ake sizwe ke enye yengoma zakhe. Sithi kalale ngoqolo, kalale ngokuthula u-Aretha Franklin. Nesidubela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. Abenhlanganiso yesi yokholo lwesiKristu abeMass Movement bathi imithethwandaba kumele isebenze kudaba olukhwezwe ngumkhokheli weMTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa edalele Constitutional Court. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gandle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.